Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuNhlangula 2022 ngoGift Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Ngathi eInvest of Zimbabwe isebenzela kakhulu ngo-1996. Acting President we University of Zimbabwe Students Union lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitha se-UZ Students Union.
Kuvaleliswa umoyi usikamfundo Alex Magayisa eHarare.
Ukhetho oluka 2023 kule ngozi yokuthi kungaba lobudlwangudlwangu lokuhlukumezana lokuthana lokubulawa kwabantu lokuthatha kwabantu.
Abalandela ezombusazwe bathi ibandla lezanu-PF liphehla udlakela eZimbabwe.
Udlakela kayisilo olungakha ilizwe. Ofuna ukwenza udlange futhi ukuthi kasiwo muntu weZimbabwe uyabe ngala bono kumbe engakasifiso sokuthi iZimbabwe ibe lengqubela phambili.
Kodwa abakubandla lezanu-PF bayakuphika lokhu.
Ngiyabonga sibili kakhulu ukuthi laba abantwana baseliya bazosala bengasahambi ezinyathelweni zikayise. Ekejeziswe layo yezwa ukuthi ukungahloniphi abantu kuyini.
Kule ndoda ehlala eMangwe ebidlwengula abantwana labazukulu bayo esivalelwe entilongweni. Salathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi namhla bavalelise umoyi usicamfundo Alex Magayisa wefundisa kwele Bhilitane njalo besaziwa ngokuloba okujulileyo ngokwenzakala kwele Zimbabwe. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Yakulezi hlobo abangane labanye eHarare Showground obekusenziwa isikhumbuzo sikaMagayisa. Abanye abavalelise uMagayisa ngumnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC owaye ngumsekeli womkhokheli welizwe umnumzana Arthur Mtambara, usikhucamfundo iBhomandaza, usikhucamfundo Lovemore Maduku, umnumzana Simba Makoni, umkhokheli webandla leMabambo kusile Don labanye. Omele umdeni kamuyi umnumzana Robert Magayisa uthe balahlekelwe kakhulu.
Tarasikwa legamba, tarasikwa lemare, asitno ngonamata kumsiki kuti vamugamuchire vamuise panzvimbo yakakodzera.
Kwaba nzima kakhulu kiti lapho sisizwa umpiko wemfa yakhe silahlekelwe liqawe, kodwa siqhubeka sikhuleka kumdali ukuthi amlondoloze lapha khona.
Uchamisa laye uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe yindoda emadodeni.
Magayisa angasina chigaro but aida ugaro wakanaka munyika yeZimbabwe.
UMagayisa wengela sikhundla kodwa efuna inhlala kahle yabantu elizweni leZimbabwe.
UChamisa ophinde wathi
muna kanda atora nyaya yethu ngathi tarwe because nyaya ka national events we have surrendered national processes and events to a political party.
Lubaba uChemba lemangalisayo yokuzehlisa yokuzinikela ukusebenzela abanye akazange abuyele emuva kuloko.
These national events are over.
Umnumzana Daniel Molokele olilunga ledale lePhalamende njalo wafunda e-University of Zimbabwe lapho kwafunda khona umuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Ngathi e-University of Zimbabwe isebenzela kakhulu ngo-1996 ngu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Nga seta api constitutional sort of commission ehahlangana during one of the vacations or holidays. And Alex Magayisa was one of the people who was actively involved. Ukuthi kwakhe isekelo sombuso esitha UZ.
Unkosikazi Roseline Gwese, okubandla le-Labour Economists and African Democrats, uthi uMagayisa wayengumuntu wabantu.
Njenge-lead party sikhala nje lawo bonke bokwaMagayisa sibaduduza nje sithi hayi ngasikhaleni sile temba. Ngakho ke sibona ukuthi khona uMagayisa wabamba umsebenzi omkhulu sibili ngesikhathi laphana sekwenza i-constitution yeZimbabwe. Waphatheka sibili phakathi kwe-constitution yabe enhle yabe lanamhla lokho yesisebenzisayo. Ngakho ke athi na siyakhala nje lelizwe lonke ukuthi silahlekelwe, sithi silahlekelwe thina.
Umfundisi Milson Moyo okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uyakusekela lokho.
Nxa ngimkhumbula ngikhumbuza kuhle umbhalo othola ku-Isaiah chapter 1 verse ngelika 17 othi fundani ukwenza okuhle, lifune ukwahlulela kuhle, liqondise abacindezeli, lahlulele izintandane, limele umfelwakazi. Nansi impilo ubaba u-Alex T. Magayisa ebengibona eyiphila ngesikhathi esaphila ngiyamkhumbula ngayo.
Umnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee kubandla leZANU-PF uthi,
thina esintwini silesitsho esokuthi nxa umuntu eselele kasenacala umele etheswe lona kumbe akusela kukhuluma okubi ngaye. Ubaba Magayisa uyiphilile impilo yakhe. Ngakho-ke nxa mina ngukhangele ngithi hayi ngalale ngokuthula uMagayisa, ibanga lakho selidlalile, wenza kubi komunye kumbe kuhle komunye, kodwa yena usekuqedile okwakhe kulo mhlaba. Ngalale ngokuthula, indlela yethu sonke.
uMagayisa wabulawa isifo senhliziyo, wake wasebenza ehofisini owayengumkhokheli webandla le-MDC uMuyi uMorgan Tsvangirai. Ngaphandle kokuba ligqwetha njalo lokufundisa amagqwetha eKent University kweleBhilitani, uMagayisa ubikwa wayethanda konke okuthandwa nguZulu ogoqela umculo kaSimon Chimbethu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abalandela ezombusazwe bathi ibandla leZANU-PF lithuthuzela uDlakela ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Bathi ukubulawa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change kuveza ukuba ibandla elibusayo lesaba ukunqotshwa kukhetho oluzayo ngele-CCC. Unumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiswe yezakhamizi iyebulawa Progressive Residents Association ngomunye wabethuswa ngokwenzakala elizweni.
Ukhetho oluka 2023 kule ngozi yokuthi kungaba nobudlwangudlwangu lokuhlukuluzwa lokuhlukumezana lokuthana lokubulawa kwabantu lokuqasha kwabantu. Kungani ngisho njalo? Ama-by election la esidlulekiwe khathesi atshengisele ukuthi i-opposition party i-CCC ilo-ke ilo support elithole ebantwini, and singananzela khonakhwana iZANU-PF yakufakelisa ukube njalo isafuna ukuthi ibuyithwele yosupport ngokuthi ifosele ukuthi abantu baye ngale. Khathesi siyananzela esithungu zokwenzakeleyo, siyabona okwenzakeleyo. Umama lo uMoblessing wabungunyama lalengaqedakali wadoda esefuchele kweyindawo emanzini le. Khonako yinto esekugcikeni ezitshengisa ukuthi u-2023 kuzabanqala indawo iZANU-PF izaqhubeka kudlwangudlwangu ngoba isibona le economy le indlela esengala abantu abakhomplaina ngayo. Khonako kwenziwa ngamanesi ukuthi asisebekhala le misebenzi ikutshengisela kwabantu ukuthi bakhona elizwe leZimbabwe ngohulumende weZimbabwe weZANU-PF. Kuzenza ngokuthi uhulumende ahle abuye ngolaka ebantwini ezama ukubavoteli bavotele iZANU-PF. So-ke eqinisweni ngibona ungathi kungaba lokuhlukumezeka lokubulawa kwabantu lokuchatha kwabantu ngo-2023.
Manje kulungiswa njani ukuthi kungabi lokuchitheka kwegazi baba Sibindi?
Ye, uhlupho esiba lalo eZimbabwe ukuthi ungazama ukuthi ake sinqusene abanye nxa saba lokhetho bazosincedisa. iZANU-PF izakuphendula ukuthi hayi ilizwe leli ngelethu, lilungiswa ngamaZimbabweans, akula muntu ongenayo. Kodwa besembona ngabe ngxa yeZimbabwe ngenxa yokuthi thina phela sivumente sesehlulekile thina njengelizwe ukuthi sikhulumisane sizwanane siphakane kuhle. So besokuqaphelele ngxenye kuye kube ndele neutral border enganginesa ukuthi uma-elections ibe khona ibe lilihlo izama ubabinza ukuthi nxa kuthiwa kule media coverage i-public media le ikhava okufana nayo xa kuthi kulamarali ngalo kwabula marali ukuthi wacela emapoliseni amapolisa avumela amarali eZANU-PF i-opposition engavunyelwa kwakhona okuluhlupho. So-ke ngibona ngabe nxenxalo kungaba sibilenye i-neutral body engazama ukunesa ukuthi hayi ikibambe ma-election aphume kuhle. Siyakwazi constitution ikhupha lokhona kodwa into yeZimbabwe athi sikhulume ngathi thina sibona ngathi hayi le zeke naleyi benza intando kuyo futhi okukhathazayo ngoba izeke yakhona bayibusa bafaka abantu bayo. So sefuni ngakuba le neutral body engazama ukuthi ingenelelana ama-elections ethu ngasincedisa langahle ikhuluma okunye okuthiyeneyo but esizama ukuhlenga uhlupho esiphakathi kwalo njengelizwe.
iZANU ingakuvuma khonokho?
iZANU ayisoze ikuvume, kodwa-ke nxa njengabantu singakufaka ipressure engxenye kube nendlela yokuloba lamasadi countries nangikhuluma namasadi singakhuluma namazwe akhashana ukuthi azame ukungenela engxenye kungancediseka izantu yaso zikuvumesile kodwa ke imizamo yabo isizame ukuthi kesilungisiwe ngoba lokho okwenzakalayo abantu bayadubeka nanto abadubekayo sobantu be-opposition nabantu bezantu yabadubeka ezimbabwe kathesi xa labalala beyahlanga bathelezi bantu abaqothwa izibhedlela kulamithi labo banxabegulaba bathala nzima so wonke umuntu uyadubeka ezimbabwe so ngibone ngaleyo ngqondo yake sifana amakhanda ndawonye lanxa ungabe ungoyi-opposition lanxa ungabe ungoyi-zanupf sizame ukucela khona kubane e-neutral weyo ukuthi kube lo muntu ongasihambela ama-election umpumela uphumeka kuhle ungabi lokuqhozela lokudlwangundwako lokubulawa kwabani
Unumzana Ambrose Bindi ukuhlanganiswa ye-Progressive Ebulawayo Residents Association besuka laye ekobulawayo ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Eliphas Mashaba uthi abatshotshozeli udlakela
sina njengezanu PF upresident uba umnanga uhlezi ekhuluma njalo ekhuthaza amalunga ezanu PF ekhuthaza amalunga ama-opposition ekhuthaza amazimbabweni ukuthi udlakela kayisilo olungakha ilizwe just yesterday ubekhuluma ngakho so kamboni ukuthi laba abafuna ukwenza udlakela ye sikubonile ngo-2019 ama-opposition bahaya abantu abahamba bechisa izinto la kungenzakala kodwa elibhotoza yenza udlakela ngithemba ukuthi ilizwe lamapholisa ezimbabwe lapha the capacity ukuthi bathi babambe lokhu ukuthi kungenzakali siyacela nje amazimbabweni ukuthi khona asambeni siyekukhetho sisiya kukhetho umnyaka lo siprepele ukhetho ama-rallies kayenzakale openly abantu abakhankaswe ngendlela ekhankaswa ngayo ofuna ukwenza udlange kuthi ukuthi kasiwo muntu wezimbabwe uyabe ngala mbono kumbe ngakasifiso sokuthi izimbabwe ibe lengqubela phambili
ye siyabona-ke ukuthi abaphikisayo bathi ibandla lezanup f lingalitshayela uvalo libona i-CCC ingani yaphumelela ebantwini abaningi kambe kungabe ikhokho nokho kweciniso kusenza ukuthi kube lodlakela ezimbabwe
hawu since 1980 ivele sihlezi siba nama-elections every 5 years constitutional asikazi siyekele and since 1980 uhlezi sinawo ama-opposition osisibona bazalwe i-democracy elethwe ezanup f since 1980 we have never lost elections bakhona abanye sebeze bapha baze bathiya labo bezitela ukuthi bazabusa kodwa ngiyakhumbula upresident umgaba wakho wathi kani waguta nyende uthi femerwa nemdima yakho bhanjele uthi urota uthi tonganyika ino hambe uyethethela ekhaya
loko kunjalo khona manje uthi bubele beyayithethela
lakathesi lokho kunjalo izanu p f is gaining ground every day ngoba abantu bezimbabwe bafuna ama-results tshintsho in terms of impilo zabo Inflation is going up. There's a reason why the inflation is going up. US dollar economism is not our money. Abantu balafrika US dollar against is in dollar. But again, president ukhuluma lebusiness ukuthi kanti lenzana abantu lokho elibhizi likhweza the rate akathesi abantu ama-businesses what they're doing bona aba-rate abe-black market bakhangela ukuthi i-RBZ inozeni iphuma injani i-auction rate yabo then they double the money on the market. So khonokho bese kusenza ukuthi izinto zikhwede abantu labo ababezitolo labo sebe-rate izimali zabo nge-US dollar then bese be-rate kufika khona so konke kokhu ngethemba ukuthi uhulumende kukhangele njalo ukhangele ukuthi bekulungisise esikhathanana ngesifutshwane
umnumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla lezanup f besixoxa laye ekobulawayo le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singahambeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Batshengisela abanye abantu eMelika abakhonona ngedale lepalamende elesuse isiqa esikusekelo sombuso welizwe ebesivumela abantu ukuba bekhiphe izisu. Lokhu betshengisela abantu elizweni leli kulandela ukwethulwa kwesinqumo lesi ngolwesihlanu inhlanganiso esebenzelana lozulu ekukhipheni izisu ezingafunakaliyo ithi isimile kancane ukwenza lokhu eTexas kulezabelo ezifika amajumi amabili lasithupha 26 ezilakho ukuvimba ukukhitshwa kwezisu kulandela isinqumo sedale le-supreme court esigqodozwe kakhulu nguhulumende kamongameli Joseph Biden kodwa bakhona njalo abanye abasekela okwenziwe lidaleleli kuyini okuzakwenzakala kwamanye amazwe kulandela isinqumo lesi ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu Sikhokhela umnumzana Majobana Ncube igqweda elilwela ilungelo loluntu.
Isinqumo somthethwandaba waseMelika ophezulu iSupreme Court siyasibona esikunanzelelayo ukuthi lesinqumo sizaba lomphumela ozaba khona umhlaba wonke ukuthi amazwe amaningi atshiyeneyo abebekhangelele ukuthi iMelika yilona zwekazi eliphambili elikhangele ukuthi amalungelo abesifazana ahlonitshwe belingaba ngumzekeliso ongcono. Kodwa nesinqumo ke esikubonayo ukuthi hayi la iMelika nje iyasifanela nje lamanye amazwe afana labo Zimbabwe.
Nxa sikhuluma ngokukhipha izisu kwele Zimbabwe kuhamba njani?
I-constitution yeZimbabwe kalikho ilungelo lokuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu ngokuthanda kwakhe. Kunomthetho okhona kodwa okuthiwa i-Termination of Pregnancy Act. Lowo mthetho uvumela ukuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu nxa kulalokho okulandelayo kumbe for izizathu lezo ezilandelayo ukuthi i-pregnancy leyo ingaba ingozi emntwaneni kumbe ingaba ingozi kumama kumbe i-pregnancy leyo itholakale xhwala esikhalele ukuthi kwenziwe icala elinjengokudlwengulwa komuntu. Izo lezo kuphela izikhathi okuvunyelwe ukuthi umuntu wesifazane evunyelwe ukuthi akhiphe isisu ngokusemthethweni. Lakho kufuze ukuthi akhiphe isisu sisesincane nxa kwenzakale lokho. So ke esikubonayo ukuthi hayi eZimbabwe vele ilungelo lokukhupha isisu belungekho. So abesifazane abalalo lelo lungelo ngaphandle ngalezi zikhathi lezi ngaphandle kwezehlakalo lezwe engizigqambileyo ngaphezulwini.
Umnumzana Majobana Ncube ligqweda elilwela ilungelo loluntu besixoxa laye ekobulawayo.
Senganamasiko esenzimandla
wezamasiko esisesigabeni seMangwe namhlanje. Kulesakhamuzi emakorokoro okuthiwa sivalelwe entilongweni okweminyaka engamajumi amabili kulandela ukudlwengulwa umntwana wakhe labazukulu. Sisebenzisa isibongo sakhe sakondlovu kudaba lolu ukwenzela ukuba sivikele abantwana bakhe. Umkakhe wabaleka waphephela kwele Botswana kulandela ukukhahlanyezwa kwakhe ngundlovu. Umantshi wethule isigwebo lesi ngeviki ephelileyo. I-Studio 7 eyaveza udaba lolu namhla ikhuluma lezakhamizi kulandela ukugwetshwa kukandlovu. Umkakhe unkosikazi Tabita Mtobi Moyo osehlala kwele Botswana uthakazelela ukuvalelwa entilongweni kukandlovu.
Ngiyabonga kakhulu kube Studio 7 laba ma-social worker namaphoyisa ukuthi baze bambamba sibili baba abantwana. Ngiyabonga sibili kakhulu ukuthi laba abantwana baseliya bazosala bengasahambi ezinyathelweni zikayise. Ekejeziswe laye ezokuthi ukungahloniphi abantu kuyini. Kuyabongeka sibili kakhulu bomthetho.
Ukansila wesigaba semakorokoro unkosikazi Lois Puthi uyakusekela ukuvalelwa kukandlovu entilongweni.
Cela ukuthi besiphahleke kule bantwaneni labo nje babe behlukumezeka kangaka ukuthi bayenza i-counseling yabo abantwana babe ngabantwana buyele esimeni sobuntwana. Singabonga kakhulu khona lapho ukuthi basiphathise khona lapho. Thina njengathi 17 hayi siyabonga mpela kakhulu. Siyabonga kodwa mina ebe ngufisa ngibona ngathi lokho engikuzwayo iminyaka abamnikeze yona ibe mfitshane kakhulu, ibe mfitshane kakhulu. Ngabahle bathaya sibili lokhu anokunzima kokuthi nxa yethu uyathalaza emuva ebene kumnyama phambili kumnyama emuva kube kuyikuthi impela lanxa ezaphuma kumbuza phuma kumbuza fela phakathi kube yinto angasozava ikhohlwa empilweni yakhe.
Ukhulu wabantwana abadlwengulwayo umnumzana Cornelius Ndlovu ubonga bonke abantu ababhathise ekubotshweni kukandlovu.
Ngicela avuke amacala lana awethese lo muntu isigebe ngalesi siphinde sithole esinye isijeziso phezu kwalezi sijeziso esitholileyo. Ngoba la makhesi adrotshwayo edrotshelwane sifuna ukuwalandelela wonke siwaphande wonke kuze iStudio 7 sisincedise kuko konke okwenzakalayo. Sithanda ukuthi sibonge lapho bantu. Siyabonga umphakathi wonke osincedisileyo kuko konke. Siyabonga kakhulu mahlabezo.
Umakhelwane unkosikazi Sofa Malaba uthakazelela okwenziwe ngabantu ingatsha zikahulumende kanye leStudio 7.
Hayi shuwa siyabonga indaba esizizwayo sizwa ukuthiwa khona umuntu okade ehlupha ehlukumeza esenza yonke bobubu obungakho kade benza phambi abantwaneni ngapha engubaba ngapha engumzali kodwa ephilise abantwana njengenyamazana eziphilise njengenyamazana siyabonga mpela lo umthetho usidlale indima yawo futhi la umthetho udlale indima encane mpela bekumele ukuthi mpela lo uba bethole mpela isigwebo esinzima esizoyenza ukuthi omunye lomunye kusasa uma efuna ukwenza ububo obunjengabona lobo ebona ukuthi ecabange kabile kwazi ukuthi umthetho kawudlali singabomakhelwane singabomama sithi siyajabula mpela ukuthi namhlanje sekusimo wethu sikhululekile sesijabulile ukuthi ekugcineni umthetho sizwe wasebenza sesibonile ukuthi umthetho ukhona uyasebenza uyaphila sesizohamba sikhululekile loba ilanga liyakutshonela ukwenye indawo loba uhamba uhamba ukhululekile kasisoze sibe sisasaba ngoba bese sihamba sesisethuka uhamba uthalaza ukuthi ngizathi nithi ngiyahamba ngithushelwe ngumuntu umuntu engeze into engalunganga
isakhamuzi semakorokoro umnumzana Alpheus Ndlovu uyabonga kakhulu
Studio 7 siyabonga kakhulu ukusiphathisa kwenu ngalesi sigebenge bese sihluphile kambe umuntu okwanisa ukuthi abambe umntana kokuqala amzalise umntwana aphinde owesibili amzalise umntwana athi umntana ke lo amzale lomntana ke wokuqala aphinde amnyukubeze yona le into ebizwa kuthiwa kuyini khonoko siyabonga amapholisa asebenzile kakhulu siyabonga mpela amapholisa mali ngaqhubeka libamba izigebenga ngale ndlela siyabonga kodwa amacala hayi amacala asasekhona sicela balandelele lama-social welfare bayawalandelele lamacala futhi lamacala lomuntu awunje lamacala mathathu 20 ezincane kakhulu siyacela ukuthi abe welfare balandelele siyacela ukuthi uma bengancedisa futhi lapha nomama lwana Thabitha Mthobi usenkingeni nguye osekhangelela abantwana bona laba abantwana abazala indoda yakhe khona ekhaya
asenesanga ukukhuluma ngodaba lolu ngegwetha likaNdlovu Hayi simalapha namhlanje kuhlelo lwamasiko silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo
namasiko wesizwe manje
lo baba mkhulu
okwamanje sike sizwe ezokholo lesiKristu silontokami likomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
bathandekayo kwenkosini sihlangane njalo kuyo inkundla yethu leyo ukuvuselela umoya sibonge umsakazi ngomsakazo ukubana basinika leli thuba lokubana sisakaze leli bizi lokuphila. Sisehlukana besibale encwadini ezaka chapter 4 verse 23-24. Siphinde nje njengoba ngamavesi amafitshane amabili. Verse 23, phezu kwakho konke okugcinayo, gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila. Verse 24, susa kuwe ukuphambana komlomo. Nezindebe eziyisigwegwe uzithethisele kude nawe. Sithe sikhangela sakhangela emulini egumeni lapha kubana ukhulumela eceleni kusukela enhlizweni engagcinwanga kahle. Xa sesiphuma sesingena emphakathini kuningi abantu abakugcinileyo. Siyazi ukubana abanye bagcine izinkomo, abanye bagcine imali, abanye bagcine izikhundla, abanye bagcine ukuziphakamisa abanye bagcine imfundo abanye bagcine abantwana ababagcinileyo ababenzela kahle abanye bakuphezu kwakho konke abalakho bazigcinile bona bodwa ilizwi lithi phezu kwakho konke gcina inhliziyo yakho ngoba kulapho kuvela khona ukuphila nxa usemphakathini yazi ubana konke lokho okugcinileyo ngoba iBhayibheli lithi phezu kwakho konke okugcinileyo kusobala ukubana kuningi okugcinwa ngabantu kodwa ungaze ukugcine konke khona lokho ungagcinanga inhliziyo yakho awusoze uthole ukuphila olokuphumla yikho siyasibone abanye abagcina abakugcinileyo ngisho lokulala sizwe ukuthiwa ubuthongo kabo buyi kodwa bagcine izinto eziningi bagcine izikhundla abanye bayagcinwa bayalondolozwa lapha bakhona abanye ke balezikhundla eziphezulu kodwa bakwazi ukugcina inhliziyo zabo le mlonyeni yabo uyezwa ukubana lokhu abakukhulumayo inhliziyo zabo kazigcinakalanga kahle ngiyake ngimangale kwesinye isikhathi nxa ngilalele lami nje uba sonke silalela labo kukhulunywa khona okunye abantu kabasazili kabasanikisa ithunzi izinto ezifanele ukuba nabe zinikwa isithunzi ngiyake ngizwe lasezimfeni abanye baze bakhulube le nhlamba abanye baze balibale ukubana nxa bekhuluma emfeni kumele kube induduzo kulabo abashiye isihlobo sabo ingabe inkonzo yesikhumbuzo kumele ukuthi labo abachiwa ngulowo oyabe khunjulwa bazizwe bekhululeka hathi ukuthi kube sekukhulunywa ezinye izinto ezingayisizo ezibonisa inhliziyo engagcinakalanga inhliziyo yena ukuphila abanye sizwe lasekukhulumeni nxa kukhulunywa kubo zindaba umuntu abizwe nozindaba athi buyani lizokuzwa uthi mthini abe sekhuluma lezinye izinto ngobana iindebe zakhe ziphambene umlomo wakhe kawukhuluma okuyikho yiko Isaya ngenye imini othi kumele iindebe zethu zishiswe kwabonakala ingilosi ishisa iindebe zika Isaya ngelahle elivuthayo ukuthi abe lakho ukukhuluma kuhle ebantwini njengoba kuleli elakithi sisiya lapho siyakhona phambili sibune ngesiza kuzwa abantu sebekhuluma lento ezingayisizo betshengisela inhliziyo zabo ubana kabazigcinanga bajabula ngezinto ezingayisizo ukuphila kukho kibo kulukula sisize indebe zethu zikhuluma into ezizo inhliziyo zethu sengathi zingahlanjululwa ngegazi likajesu asikhulekeni baba thixo engcwele hlambulula inhliziyo zethu sithole ukuphila okunaphakade amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ungadinwa lakusasa Wezemidlalo nansi impumela yemidlalo edlalwe lamhlanje ePremier Soccer League. Caps United 0 ZPC Caribe 1, Highlanders 3 Black Rhinos 2. Kukhanya iqhubekela phambili ke imidlalo yenguqu kweZimbabwe. Yes, singake hlobo nesihlobo sisikhangele ebesikhokhela namhlanje. Abantu abaningi namhla bavalise umuyi uSikhamfundo Alex Magayisa. Abalandela izombusazo bathi ibandla lezano PF liphehla udlakela elizweni. Kodwa bakubandla lezano PF bakuphika lokhu. Ulendoda ehlala emangweni ebidlungula abantwana labazukulu bayo esivalelwe entilongweni. Kukhanya ngazani kuzamsindela konke lokhu. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli yethu yestudio7@voanews.com noma i-text message kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo ke inombolo leyi iWhatsApp +1 202 465 0318. Ne-email yethu ihamba kanje studio7@voanews.com. Sikhona njalo kuFacebook kuVOA Indebele, VOA Studio 7 esikhiweni kumbe isilungu le-VOA Shona. So lingakhohlwa ukuthi libe lokhu isixhuma ebulanjini kuma-website naku-social media. Olubalisayo ngenjabulo nguKips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.